Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 3 impandula 2020 ngu Prophetess Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende weZimbabwe ubikwa esithi uzakwabela abantwana ababuyela ezikolo impahla zokuzivikela kugciwane le-COVID-19.
Siyakhonona njalo sizonde kakhulu ngenjongo kahulumende yokuthi ebhadale abelungu ababesemapulazini.
Abe-MTC Alliance bathi ukuhlawulwa kwabalimi abamhlophe abathathelwa amapulazi abo ngohlelo lomhlabathi olwe-Land Reform Program akukho emthethweni.
Kuzafuna wonke umuntu ephatheke amtshela ukuthi ukuqolisa kuyabuya ngendlela bani. But i-acknowledgement ayisithemba ukuthi one day sizabe sibona umongameli ethutsha eyenza leyo acknowledgement, kumeni zayenza emaradioyini, kumeni ephalamenti, asikwazi.
Abenhlanganiso yeMathebeleland Collective bathi bayaqhubeka ngohlelo labo lokugejwa kwamathambo alabo ababulawa yigugurawundi, laloba kusolwa ngezinye inhlanganiso esezigweze lolu daba ukuthi lumsebenzi umiswe emthethwandaba we-High Court. Uhulumende weZimbabwe ubikwa esithi uzakwabela abantwana ababuyela ezikolo impahla zokuzivikela kugciwane le-COVID-19, njalo usebeke eceleni izigidi ezingamakhulu amathathu lengxenye zamadola $350 million ezasebenza kunhlelo eziphathelane lokulwisana legciwane leli ezikolo. Ngesikhathi sebezinkulungwane phose eziyisikhombisa, 6638 asebetholakale bele-COVID-19 elizweni. Abazinkulungwane ezedlula ezinhlanu, 5250 babo babikwa sebesinde kuleli gciwane eselibulele abantu abedlula amakhulu amabili, 206. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe belegciwane leli sebesedlula isigidi esisodwa, 1.3 million, labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amathathu, 30,294. Abekolijini le-John Hopkins University lakwelemelika bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi edlula amabili lasithupha, 26.1 million, abafunyenwe bele-COVID-19, yabulala abantu phose isigidi esisodwa, 864,153. Kunjalo nje uDokotela Rogers Magigo oyingcweti kwezempilakahle uxwayisa abantu ukuthi bathathe amanyathelo bani nxa becabangela ukubana sebelegciwane leli kumbe befuna ukulenqabela, kanye lokudla okungancedisa amasotsha omzimba ukuze alwisane le-COVID-19.
Ngizaqala lalabo abangakatholi umkhuhlane kumbe igciwane leli. Kudla ukuthi silandele izimiso zonke esihlala sizikhuluma. Okokuqala yikhona ukuthi sigqoke amamaski. Okwesibili ukuthi sihlale si-sanitizer kumbe sigeze izandla zethu ngama-sanitizers. Okwesithathu ukuthi sihlale sisezindlini nxa singelokuphuthumayo esifuna ukuthi sikwenze. Okwesine ukuthi siyenze le sithi social distance. Uma ekhatshana lakhatshana lomnye umuntu lapha oyabe ukhona, nxa uselayinini yasebhanga, eshopu, kumbe noma kungaphi, kumele ukuthi uzitshele ukuthi omunye umuntu ola i-COVID unless nxa esethestiwe kwatholakala ukuthi akala. Ngakho-ke asenzeni i-social distance.
Ungabaxwayisa uthini labo asebetholwe belegcikwane le-COVID-19? Kumele baye ngaphi njalo benzeni? Kukanti labo abangakalitholi-ke,
kulabo asebebanjwe igcikwane, okokuqala abantu babanjwa amagciwane lawa begula okutshiyeneyo. Omunye ngole gciwane egijima, engatshola ilanga lonke egijima, sibile eqinile emzimbeni. Omunye ngobanjwa igciwane engani uyagula. Omunye ngobanjwa igciwane e-critical efuna sibile ukuthi aye esibhedlela. Kulabo ababanjwa amagciwane kusimo esibi, ngikhuthaza ukuthi bethinta amadokotela kumbe incingo ze-rapid response, bafone bakwanise ukuthi babuye bazoncediswa ngokuphangisa. Kulabo abangani bayagula kodwa bengakhuli okuphuthuma kakhulu, nanzela ukuthi labo kabahlale ezindlini, bese bedinga amadokotela angabanceda besezindlini kumbe babize i-rapid response team izobancedisa besezindlini. Kulabo abapositive kodwa beqinile bezigijimela kuhle lakho ukuthi behlale endlini ukwenzela ukuthi bengatheleli abanye umkhuhlane. Njalo kuqakathekile ukuthi nxa ukuthi sesilayo zikhona indlela odokotela abangasincedisa ngayo ama-nutritional supplements neminye imithi abasinika yona. Kodwa thina njengabantu kumele ukuthi siqakathekise ukuthi sidle ama-fruits lama-vegetables, izithelo ezitshiyeneyo lembida ikakhulu okule vitamin C, ama-lemons, ama-nanches, ama-oranges. Imbida yonke nje iyabe inhle kakhulu izasincedisa. Lokhu kuyaqinisa amasotsha omzimba kube kusincedisa ukuthi silwise lowo mkhuhlane.
Lo ngudokotela Rogers Magigo, ingcweti kwezempilakahle, limuzwe exoxa lapho ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ewobulawayo. Ibandla eliphikisayo ele-MDC Alliance lithi ukuhlawulwa kwabalimi abamhlophe abathathelwa amapulazi abo ngohlelo lokwaba kutsha umhlabathi olwe-Land Reform Program akukho emthethweni. Isithi kumele uhulumende acace ukubana uzabhadala bani njalo njani ukuze kwenqabelwe inkohlakalo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
EleZimbabwe liphikwa lihlela ukuhlawula abalimi abamhlophe abathathelwa umhlabathi owaphiwa abensundu amabhiliyoni amathathu lengxenye zamadola emelika i-3.5 billion njengendlela yokulungisa ukuthathelwa umhlabathi abakwenziwa nguhulumende owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Isivumelwano senhlawulo le ese-Global Compensation Deal sisayinwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa esigodleni sakhe ese-State House eHarare esithi abamhlophe bazabhadala imitshina lezakhiwo hatshi umhlabathi njengalokho okusisekelo sombuso. Unkosikazi Fazai Mayeri, isikhulumeli se-MDC Alliance, uthi njengebandla abasisekele isinqumo sikahulumende lesi ngoba sisephula umthetho.
The MDC Alliance acknowledges the land reform program as a necessary correction of colonial injustices.
I-MDC Alliance ithi ukuphiwa kwabantu umhlabathi kwakuyinto enhle ukulungisa lokho okwenza abantu baye empini. Loba nje indlela okwenziwa ngayo yayingafanelanga njengalokhu esikubone kuminyaka engamachumi amabili edluleyo. Sithenga ukudla thina ikanti yithi esasisipha amanye amazwe. Abantu abaningi kabalakudla kungelani lokuba kule mali eyasiwayo kuhlelo Command Agriculture.
Uqhubekele sithi okubakhathazayo ukuthi uhulumende akacace ukuthi imali yokupha abalimi laba uzayithola ngaphi njalo izakwakwiwa ngayiphi indlela.
Akucaci ukuba imali leyi izavela ngaphi, ngubani ozaphiwa limali, loba ukuthi imali eningi kangaka bayithole njani. Akukacaci kudaba lwemali ezabhadalwa kuZulu. Ukungacaci kudaba lwemali ezabhadalwa nguZulu kakusiphathi kuhle.
Ingcishi kwezombusazwe uMnumzana Pride Mkono usekele umbono kaMayere sithi imali kumele ihlawule lezisebenzi zikapulazini ezalahlekelwa imisebenzi lapho abalimi abamhlophe bexotshwa abanye babo bebulawa.
Siyakhonona njalo sizonde kakhulu ngenjongo kahulumende yokuthi ebhadale abelungu ababesemapulazini. Ukusikhononisa kakhulu yikuthi uhulumende wenza lokhu engakabhadali abasebenzi abangafika bona 120,000 ebesebenza emapulazini lawa abathiwa bengabhadalanga imiholo yabo lapho amapulazi ethathwa ngodlamu kuma 2000. So lokhu sitshengisela ukuthi hathi uhulumende unake ukuthi edlule abelungu etafuleni yabo.
Kodwa isakhamuzi seHarare uMnumzana Tafaza Chikandiwa uthe inyathelo elithethwe nguhulumende lihle kodwa abalimi kumele babone ukuba bayalima ukuze ilizwe lisuthe.
Lesi senzo sikahulumende siqakatheke kakhulu sibini. ukuthi babhadale labo abelungu ababethathele umhlabathi ngamandla. Kodwa sasenjalo cela sibili ukuthi labo abelungu abazabhadala benze ngendlela efaneleyo ukuthi balime njengokuba lathi thole ukudla okuzasenelisa lathi ukuthi njengelizwe kwani.
Eminyakeni engamashumi amabili adlulileyo uhulumende kaMgabe wathathela umhlabathi abalimi abamhlophe amapulazi amakhulu abazinkulungwane ezine wawunikeza abensundu. Uhulumende uthi lesi sinqumo sasivumelwano se-Global Compensation Deed kayisiso sokubuyisela abamhlophe amapulazi abawathathelwayo njengalokho osokukhulunywa ngabanye, njalo uhlelo lokwabakutsha umhlabathi olwe-Land Reform Program laluqondile ngoba lalujonge ukulungisisa amaphutha adalwa ngabamhlophe lapho besiza huquluza umnotho weZimbabwe. Abafika badudula abensundu basathela umhlabathi owavundile ulimeka bebasa emhlabathini owawungabaphisi vuno esihle. Umphathintaba wezokulima uDr. Enshia Masuka utshele ibandaba le-Herald Izolo ukuba labo ababelwa amapulazi kabasoze basuswe ekubuyisweni kwabamhlophe ngaphandle kwamapulazi edlula amashumi amathathu 37 aphansi kwesivumelwano ese-Bilateral Investment Promotion and Protection Agreements BIPAS ayiwo azabuyiselwa kubanikazi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Udaba lwenhlanganiso yebheju likaZulu labanye abafuna ukumisa umsebenzi kahulumende ukugejwa lokungcwatshwa kutsha kwabantu ababulawa ngombuqazi weGugurahundi ludluliselwe phambili lamhlanje ngenxa yokubana umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ethole amaphepha odaba lolu izolo. Ngakho ke igqwetha lakhe licele isikhathi sokulungiselela ukwahlulelwa kwalolu daba emthethwandaba we-High Court. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Udaba lolu oluphanyekwe emthethwandaba we-High Court libandla lezaphu lisebenzelana lenhlanganiso ezinjengebhethu likaZulu, omunye wabasinda kumbhuqazo weGugurahundi umnumzana Charles Thomas, labanye befisa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa, iMatabeleland Collective, uhlangothi lwezamasiko, unkosikazi Jenny Williams le-Commission ye-National Peace and Reconciliation bamiswa umsebenzi wokugebha amathambo abantu ababulawa kumbhuqazo weGugurahundi. Umahluli uJustice Martin Makonisi womthethwandaba we-High Court udlulisele phambili ukuhlaziywa kwalolu daba lwaya ngolwesine lweviki ezayo ngoba amagqwetha kaMnangagwa ethe ubone amaphepha alolu daba izolo, ngakho igqwetha lakhe licela isikhathi sokulungiselela. Igqwetha ebelimele inhlanganiso yebhethu likaZulu umnumzana Ngqobani Sithole ukhuluma ngokudluliselwa phambili kwalolu daba.
Dentu mongameli lo minister bathe bathola amaphepha izolo, so kade bengakatholi ithuba lokuthi bahlale phansi bahlazi ukuthi bayaphendule njani. Nxa usukukhangele khona okwabakutshoyo yinje kumqoka ngoba le yindaba eqakathekileyo kakhulu esizweni seZimbabwe. Ngakho ke hayi, sesivumelene ukuthi next Thursday indaba izangena ihlaziwe ngomdijaji.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ongumqondisi wenhlanganiso yebhethu likaZulu uthi bafuna ukugejwa kwababulawayo ngomnyaka ka-1983 kusiyafika ngo-1987 kwenziwe ngendlela eqondileyo, hathi le esisenzakala.
Kuqakathekileyo thina ukuthi siyakholwa ukuthi abantu kufuze bebekwe ngendlela eyiyo okuyikho iminyaka yonkoda sikukhankasela. Okuyinkinga kathesi ukuthi sibona abangani balezandi lezigcwele igazi sebeyibo asebegijima phambili, labo abayibo abafelwayo bethiwa emuva.
Umnumzana Nhlanhla Mkhwananzi oyisakhamuzi sakobulawayo uthi kakumelanga ukuba uhulumende abe nguye okhokhela kulolu hlelo kungela osethe waxolisa ngale ngalesi sika esehlela abantu beMandebeleni
akwenza ukuthi kube nguye okhokhelayo upresident siyangcwaba abantu yena elesandla ekubulaweni kwabantu kakame ngalokho abantu abayibona abahlukunyezwayo abantu abayibona abahlelwayo bakube yibo bona abathoyo ukuthi into le kayenziwe njani
umnumzana Makheli Thamsanqa omele inhlanganiso yamaNdebele kaMzilikazi uthi imizamo leyi ingamadlwane ngoba bengakhulumisananga lozulu owalahlekelwa izihlobo
simi lezinye inhlanganiso ezakithi ezibalisela ibhiji likazulu kanye nenhlanganiso ye-MRP siyabasupporta njalo siyabasekela sithi baqondile uma bephikisana lalokhu lesenzo leso sikahulumende sithi angeke kwenziwe lokhu kungazange kwenziwa uhlelo oluqondakalayo uhlelo oluzabambanisa abantu bakithi
owaphepha kumbhuqazo wegukurahundi umnumzana Charles Thomas uthi bacatsha ngamaphepha kodwa bebevele bejonge ukuqala ukungcwaba abantu kuyona le iviki
nxa ngabe bona benza into anibenze into sebemele beqalise ngolwesibili sebesithi kabatholanga amaphepha kusizwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi bebebexoxa ngento zegukurahundi thina abanye amanxeba lokhu enjalo amboni ukuthi kuyazwisiseka ukuthi bona bangasinika amalanga lokuthi amalanga abo ayesabisa phela uyabungakwazi abakucaba ngela khona empilweni yakho umuntu balendlela eziningi abangazenza laba bantu nxa sesiqondisana siqondisaneni ngemfanelo lokhu esiyitshilwe ekhoti ukuthi akwenziwe khonokho esikufunayo
abanye abafakwe amagama abo kulolu daba olukhwezwe e-High Court bagoqela ikhomishini ebona ngokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission umgcinisihlalo we-NPRC ujustice Selonare umphathintambo wogatsha lozokulondolozwa kwamasiko umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo olwemathebeleland collective kanye lomkhokheli wayo unkosikazi Jenny Williams ngenyanga kancwabakazi umongameli Emerson Mnangagwa ube lomhlangano labenhlanganiso yeMathebeleland Collective labanye abantu bekhulumisana ngodaba lwegukurahundi ophumele sinqumo sokuthi kugejwe amathambo ababulawayo ukuze kuqalise uhlelo lokuphiwa amaphepha wokutshona kwawo ama-death certificate okungakhokhelela ekuthini abantwana abasalayo labo bathole ingwalo zokuzalwa ama-birth certificate abangazange bawathole Studio 7 yokobulawayo ngingubathabile masuku
kunjalo nje amalunga enhlanganiso yeMathebeleland Collective athi azaqhubekela phambili ngohlelo lokugwetshwa kwamathambo alabo ababulawayo ngegukurahundi olukhangelelwe ukusungulwa emathobo uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lonkosikazi Jenny Williams wenhlanganiso le ngohlelo lwabo lolu
Ngemazwi ephume ema-members ewoza bathi besihlala sibhala ama-placards sitoyitoya emgwaqweni. Sithi lalela silezinto ezigcinileyo silama-issues sifuna ukuqondisa amagobo lokuzothisa uzulu besibhala lawo ama-placards. Kwase kufika isikhathi ukuthi umongameli ngani usethutha usevala ama-placards ethu. Wathi ngenani nisekhuluma ngani lama-placards. Yiyo i-engagement ekhona. Kodwa umongameli uyakwazi mhlophe ukuthi oJenny Williams lewoza kabathiyanga umgwaqo. Ngaye kusahlupha hayi. Uzabona sibhala ama-placard futhi. And uyakwazi and vele asimfihleli lokhu.
Ye, so inhlelo zenu zonke lezi singathi zizaphumelela yini njalo ubona kodwa umongameli ezaxolisa yini?
Angeke sikhuluma because I think uzafuna wonke umuntu ephatheke amtshela ukuthi ukuxolisa kuyabuya ngendlela bani. But i-acknowledgement, hayi sithemba ukuthi one day soon sizabe sibona umongameli ethutsha eyenza leyo acknowledgement kumene uzayenza emaradioyini kumene eparlamenti kumene uzabuya eyenza e-state house as was. I-apology, hayi. Siza first sibuya nini sikuqophisana labo zulu lama chiefs lama headmen bonke basitshele ukuthi acknowledgement sintshela ukuthi ibuye ndlela bani and kumele asizo sibe thina as met collective maybe into leyo izafuna ama chiefs because indaba ye apology into esindayo kakhulu kumele iqhathekwe ngesintu sibili
unkosikazi Jenny Williams ngowenhlanganiso yeMathebeleland Collective Lapho limuzwe ixoxa ecingweni kobulawayo lo Gibbs Dube weStudio 7. Kulive Talk lamhlanje uhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama. Sikhangela ukubana abesifazane baluphatha njani udaba lomonakalo osudalwe ukuqhamuka kweCOVID-19. Uzulu uthi iqula likamongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa elikhangelele ukufika eZimbabwe yiloba nini. Kumele lize lile njongo ecacileyo ukuze liphumelele kumthwalo wokudinga isisombululo kudaba lweZimbabwe. URamaphosa wazise ngempelaviki ukubana uzathumela iqula eHarare ukuyaxoxisana labebandla leZANU-PF, amabandla aphikisayo afana leMDC Alliance, abanhlanganiso ezizimeleyo kanye lozulu jikelele ngokuhluphayo kweZimbabwe lokuthi kungalungisiswa ngayiphi indlela. Uhambo lolu luza ngesikhathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esetheswa umlando wokwephula amalungelo oluntu lokubopha abantu mahlayana abalwela amalungelo oluntu labamabandla aphikisayo. Amanye amalunga eZANU-PF afana lesikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Jaramba athi akakwamukeli ukungenela kwele South Africa kudaba lweZimbabwe. Kodwa abenhlanganiso ezizimeleyo labamabandla aphikisayo bathi bayakwamukela. Ukuhlaziya lolu daba, sixhume ilunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule, lelunga leMDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Sifisa ukuthi nxa bebuya balalele konke okuzaphuma eZimbabwe, konke okuzakhulunywa ke ngabantwana beZimbabwe ngokuhlupheka kwenzakalayo ngaphansi kombuso kaMnangagwa. Sifuna aqale ngokukhangela ukhetho ukuthi ukhetho luka-2018 lule dispute lokungazwisisani ngalo. Yikho esikhangelele khona ukuthi isiqokoqela sendaba siqalile khona. Sisuka lapho sikhangele ilungelo loluntu ukuthi eZimbabwe akusahlonitshwa ilungelo loluntu, abantu bahlukuluzwa, bayakidnetshwa, bayatshaywa, umuntu uyavalelwa kuze kukwane ke inyanga yedlule lokho evalelwa ngaphiwa ibheyili kuqanjwa nje izizathu ezingasebenziyo. Kodwa ke lowo muntu ke engela okwakhe esetheswa icala lokubhala iWhatsapp message kumbe lokuTwitter esitsho ukuthi abantwana beZimbabwe bahlupheka.
Baba Gawule, lilubona njani lolu daba?
Omakhelwana bayaphathisana sibili, ikakhulu thina nje South Africa silo budlelwano obuhle kakhulu. Njalo lapho okulento ezikhathazayo khona kumele ukuthi sincedisane, sibonisane. Kodwa mbona ngani iqula lelo kubuya kwalo kuzaphathisa ukuthi iqiniso livezwe linjalo, i-South African government, i-ANC ibe kwazi ukuthi kuyini okukhona, lamanga la akhulunywayo ngeZimbabwe avele obala. Kodwa njengokwesabelayo ukuthi kathesi sikhuluma nje sinje okomumo wakathesi owethu le ANC, senginanzelela ukuthi i-G40 le MDC Alliance iyasebenza labanye abantu, sizama ukungena ku-ANC khona pana betshengisa abantu into ezingayisizo bale njongo ebanzi yokuthi bangcolise uhulumende weZANU-PF. Besondela kakhulu abantu abanjabo Malema, bengena kakhulu njalo kumaparties amanye South Africa khona la ku-ANC, bazama ukupenetrate le-ANC. Kodwa uzananzelela phela ukuthi latina sililizwe lati elizimeleyo elizibusayo, asilawulwa yiSouth Africa thina.
Vakhona kuZANU-PF Ndlovu abafana lo George Charamba abathi iSouth Africa gayila lungelo lokungenela kundaba zeZimbabwe.
Abantu abanjengo George Charamba labo Nick Mangwana bayazakala ukuthi bona bayizikhothamathe kuphela, bayakholisa nxa abantu behlukuluzwa ezilonge ezicorruption iqhubeka ikhona kubandla leZANU-PF lakuhulumende, bona bethola izimali okuningabalandaba lakho. I-South Africa ngasikhangele yiyo ezwa ubuhlungu obukhulu nxa abantwana beZimbabwe behlupheka, ngoba basuka bayephephela kulelo lizwe, basuka ke bahambe besebenzisa imali yezizala South Africa, i-taxpayers money ukuthi bagcinakale khona ngale beyiziphepheli. Yikho iSouth izwa ubuhlungu ke okudlula ke yena Mnangagwa. Yikho kuqakathekile ukuthi South Africa ingenele, ngoba yiyo esikhangelele ukuthi ikhokhelele eSouthern Africa. Ikanti ke umongameli uRamaphosa ke uku-AU, le-AU yekhokhele Africa, kuqakathekile ukuthi bangenele ke entweni zombusazwe eZimbabwe, ngoba abantwana beZimbabwe sebehluphekile kakhulu.
Abanye baba Gawule bathi uhulumende ukhulule uHopewell Chingono lo Jacob Ngarivume izolo, ngoba engafuni ukuthi iqula likababa uRamaphosa leli libathole belokhu bevalelwe.
Ikukhuluma kwabantu abalahlekayo lokho. Abantu bamele bekuzwisise ukuthi ama three arms of government, i judiciary, legislature, le executive. I judiciary la izimele yodwa, ayilokuzwa nguhulumende ukuthi kambani ekhulula bani lebophu bani yenza liyenze lokho. Lama courts azidecidela, ikukhulumende la ebotshiswa ema courts. Kungathiwa khona ukuthi awubani sekukhululwa inxa ukuthi sokulwa abantu ababuyayo. Asoqiniso lelo ngamanga lawo. Akwenzi ukuthi siphathise futhi amanga la njalo. Ngamanga alula nje.
Mnumzana Ndlovu, iyiphi impumela eliloyisayo kulezi nkulumo?
Isixazululo kumele sibe khona esokuthi maybe kufakwe transitional authority eyiyeza khangela ukuthi ku-implement ama reforms kuyiwe ekhethweni olukhululekileyo lapho abantwana beZimbabwe abazakhetha khona ubukhokheli ababufunayo, hatshi ukubanjwa ngamandla ebukhokheli obukhona bukaMnangagwa obungalandeli kumbe obungahloniphi ilungelo loluntu. Uhulumende okhona ongakwaziyo ukuthi i-economy kumele ayiphathe ngayiphi indlela ngoba abantwana beZimbabwe sebehluphekile kakhulu.
Baba Gawule.
Nkomo, iSouth Africa njoba ngitshilo ukuthi phambilini ukuthi iSouth Africa ayisiyo engasitshela okokwenza, kodwa ke iSouth Africa njengomakhelwana kuyadingakala ukuthi sincedisane. Okuqondileyo nje iSouth Africa ibisitshelwe amanga amaningi, kuqakatheke ukuthi babuye labo bazozivela okuyikho okuliqiniso umumo okhona lapha eZimbabwe. Kodwa ke ayisiko ukuthi sesiyaba ngabantu labana bathi yonke into izumele iSouth Africa ingenele, hashi, siyazilungisela thina njengamaZimbabweans. Ngifisa sihlanganise amakhanda thina njengamaZimbabweans, sitshiyane lokunye lokho okuningi-ningi lokuthengisa lokho okunye okwenziwayo kwabantu abanye abathengisa ilizwe labo.
Umnumzana Philip Gawule ulilunga lebandla leZANU-PF. Lapho ke limuze exoxa lelunga le MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu kungxoxo abayenze lo ntungameli Nkomo we Studio 7. Ukansila Jacob Mafuma webandla le MDC Alliance elikhokelwa umnumzana Nelson Chamisa namhlanje uvotelwe ukuba ngumeya weHarare ngemva kokunqoba ukansila Mkunguma webandla le MDCT elikhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe ngamavoti alishumi lasiyakhalolunye. Lolu khetho lwenziwe ngemva kokuba umeya Herbert Gumba exotshwe kukansili libandla le-MDCT elikamakhuphe esetheswa umlandu wenkohlakalo. AbeZimbabwe abaphila ngemisebenzi emincane kweleBotswana bathi impilo kayilula ngesikhathi se-COVID-19 loba nje. Ilizwe leli selaphuma kuhlelo lokuthi abantu behlale ezindlini bengahambahambi ole-lockdown. Kuyindlela yokwenqabela kumemetheka kwalomkhuhlane. Intethile zendaba ye-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo ese-Gaborone kweleBotswana.
Unkosikazi Emily Dube ungomunye obaphila ngohamba-hamba esitaladeni zeGaborone beyidinga umsebenzi ikakhulu owezindlini. Kodwa lokhu waqhamuka umkhuhlane we-COVID-19 wona osumemetheke umhlaba wonke jikelele, impilo ayisafani kuDube labaningi abakusimo sakhe. Noma nje iGaborone seyaphuma kuhlelo lo-lockdown, abantu sebevunyelwa ukuya emsebenzini, amapholisa aqhubeka echithiza abahamba-hamba bedinga imsebenzini. UDube uchasisa ukuthi akusafani kuye labanye bakhe.
Bakethola sibili abantu besiyabasebenzela, babanike lokho ababanika khona. Kodwa ke ngenxa yesikhathi se-COVID leso kuthiwa distance your partner, yibo ubunzima osokutholakala. Njalo labo sebesesaba ukudwetshwa ngamapholisa belokho bemile kwabana bedinga imisebenzi.
Umnumzana John Shumba uthi emgwaqweni akuselula ngoba lemisebenzi ingasatholakali. Uthi lo mthetho lawo kawubavumeli ukuthi babe besima esitaladeni bedinga umsebenzi.
Lawo umsebenzi lapha awutholakali, even lawo ama-peace job civil kunzima ukuthi uthole peace job yokuthi ukline kumbe iyadi kumbe yini. Lo mthetho walapha awuvumi ukuthi thina sisebenze lapha.
umphathi ntambo obona ezokungena lokuphuma kwabantu kweleBotswana unkosikazi Anna Mokete uthi ilizwe lakhe lokhe libhekane lobunzima babantu abangena elizweni okungekho emthethweni.
My ministry faced some challenges. These among others include influx of irregular migrants.
Ugatsha lwami lwabhekana nodubo lwabangena okungekho emthethweni. Kwezinye izikhathi bengena endaweni okungamelanga bengene khona. Kuqakathekile ukuthi siqinise ukulinda imingcele yethu.
Noma kuyisikhathi sokuthi ingcele ivaliwe, abanye abeZimbabwe baqhubeka bezama ukungena kweleBotswana beqojwa isimo esilukhuni ekhaya. Ngenyanga edluleyo amapholisa eBotswana adubule abulala oweZimbabwe okade eyeqe umngcele ongekho emthethweni, isenzo esigconwe kakhulu ngabaningi. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabona kweleBotswana.
Singeke ehlukani zihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Uhulumende weZimbabwe ubikwa esithi uzakwabela abantwana ababuyela izikolo impahla zokuzivikela kugciwane leCOVID-19. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, olivalelisayo uPraxedes Jeremiah.